into ekhona ngama elections lawa o ukhetho loma midterms ngathiwa hayi seku tricky uqala ngabo June khonapho usukela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa ziyi 7 but ikathesi ngendaba ye-inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le-petro lenhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu i-inflation iku-9% okwakathesi so wonke yona lawa ama-parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi i-election lay is going to be decisive abanye bathi it's the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865 ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans but abaningi bangkhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya ka Trump so sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi Inflation Reduction Act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathese ezibuhlungu zemali yesikolo ababehambe khona abanye bangkhona bathi ngama 50 to 60 year debts abokhulu labogogo ababencedisa abantwana babo ukuthi baye esikolo so izimali zona lezo ngathiwa zazi zacitshwa
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke wachaywa istroke babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman akasili kuhle ngoba elokhe engenelisa ukukhuluma kuhle lokho ubona kungamphazamisa yini abantu becine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe
uFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kaTessy usala nge 2 points mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwanisi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult so abantu kaTessy mbona ngathi bagijima ngama policies eparty yabo rather than ukuthi umbani okhona in the office so ngibona ama races angkhona asiba close and kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani oza nqoba khona apho